utshintshile umongameli waleli lizwe umongameli Donald Trump, ukhanya sebele U-10 sengathi kasakhulumi ngokwempi ngemva kokuthi yena obevele sithi yena nxa bangavele bazame ukubuyisela uzahle athumele impi. Kodwa lanxa kungani ukukhuluma sokuphansi ukwethusela, kodwa okukhona yikuthi lokho ezithobelene Iran kasikwazi ukuthi izakwenzani, kodwa impi kayika ungeza kuthi ukuthi sisukile.
Siyayibona njalo eminye impiko ithi ele Iran mhlawumbe bekuyikho kodwa kuphela ukuhlasela ebelingakwenza. I-Iran yesaba yini ukwelilwisana lele Melika?
Angingeke zake ngithi ukuthi i-Iran yesaba, ngoba labana abantu kabesabi, ngoba bona bathi nxa besifa baya kumbe kusezulwini kumbe baya ngaphi ngokokholo lwabo. Angathi yabo. So okunye ukuthi yena lwana umuntu obulewe ilele lakithi iMelika, sebemenze waba ngumuntu omkhulu kakhulu, sebemphakamise kakhulu, ngoba kibo yikukufa okubusisiweyo. So ngisho ukuthi khona baningi lakhona apha phakathi abazazinikela ukufa kuleli lizwe abangalokholo lona leliyana olwenkabaze phakathi.
Ubona ingani ngempela bakhona abazahlasela phakathi lapha ezitimeleni, endaweni zokudlela, emgwaqweni?
Zonke izindawo lezo vele kuzolahla sibili, ngoba kukhona kuqalisayo. Zonke kungaba kungaphi, kungaba kuma-cyber, kuma-internet, zonke izinto zethu. Ya, so kuvele impi yesikhathi eside le.
Isimzwile umongameli Donald Trump esithi ele Melika lizakwethulela ele Iran ezinye njalo izijeziso.
Kukhanya umongameli Trump izijeziso uphambile ngazo, ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani ube Melika le Iran le Iraq? Bengaba yizitha yini kumbe hayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sobuphambaniseke kakhulu okwesikhathi eside sibili esingathi ya, ngoba sengisho yonke nje inkabazo ephakathi nxa ukhuluma nge-Middle East, ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa into ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo. Okungangokuthi phela nxa leli lizwe liza thumela amasosha njengoba selithumele ukuthi kuye kuba le mpi, impi yakhona iyabe se-Iraq. So labase-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli iMelika iyenze udlakela khona ngale. Anti la iParliament ihle yavota ukuthi amavoto alapha asuswe khonake, amavoto eMelika ahle asuswe khonake. So kakusela kuhlalisekana, kusela kuthandana lalaba balahla, ngoba labana abantu futhi ngama-brothers, ngaba-four abo.